Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri olwesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucishwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo.
Sibona amanye amazwe njengabo Ngilandi befaka amasolar panel elwandle ukuthi ba harvest amandla akagetsi asuka elangeni, kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho, senza nje okwizinto okuncane kancane, akula serious commitment.
Inhlanganiso ezibiza ngokuthi imthwakazi diaspora exhasa ibandla le-CCC ithi izalandela izifundo eyazithola kukhetho lwebulilima ukuze ibandla le-CCC linqobe kukhetho lwenyanga ezayo emadobo le-insiza.
Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungasetshenziswa ekhetheni eluzayo emadobo le-insiza by-elections.
ELeRussia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo ziyasuka ngobuningi zibalekela ukusiwa empini yakwele-Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi yipropaganda nje. ERussia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucishwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni kuqale ngeviki edluleyo kulandela ukusilela kwawo kwele South Africa. Kodwa inkampani yezesa ithi isizathu esikhulu esibangele ukusilela kwamandla la eZimbabwe yikungasebenzi kahle kwemitshina egaya amandla la okuza kwenza ukucitshwa kumemetheke. Izolo khona ngehola lethumi amandla kagetsi ahambe ilizwe lonke ngasikhathi sinye. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sivanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, amagetsi ayahamba endawo eziningi, bathi bona kube kulokunye okungahambi kuhle eCaribbean mabe sitsho abezesa. Njalo kuphinde kube labanye abathi hayi amanye amagetsi okungakhulunywayo, amagetsi amanye adluliselwa eSouth Africa ngoba iSouth Africa ivele isengozini enkulu kakhulu. So awethu lawa vele mancane, amanye akhona abesedluliselwa ethengiselwe iSouth Africa. So inkulumo ezikhona kodwa i-official position ukuthi bathi bona abezesa kukhona okungahambi kahle eCaribbean basakulungisa. So into esuka iphambanise kakhulu ukusebenza kwama industry, iphambanise njalo lempilo zabantu nje in general ukuthi nxa amagetsi ngekho kusuka kube nzima.
Ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala njengoba kukhanya kuqale ngemva kokuba le South Africa lithela lo selisilela amandla gets sokwenziwa leyo kuthiwa i-stage 6 load shedding kwaqala eZimbabwe. Kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Uhlupho lwamagetsi akwele South Africa luhlupho olokade luvele lusiza. Yinto eliminyaka eminingi isiza. Umonga wayengumongameli uJacob weSouth Africa uJacob Zuma wayasabona ezama ukuthi kakulungisiswe indaba zeEskom. Kanjalo luhlupho olukhona emazweni ethu awe Southern Africa oluzayo vele lukhona luseze ezaluqhele. Kubangelwa ke izinto ezimbili. Kubangelwa ukuguquka inguquko yezomumo wemkhathi, i-climate change. manje okwenza ukuthi amadamu ayo alama alezinjini zokugaya ugetsi angatholi amanzi eneleyo as in the case ye South Africa bese kuphinda kungezelelwe i mismanagement eyokuthi besilokhe ama abantu inani labantu likhula inani lama industry South Africa likhula i demand yamagetsi ise ikhula kodwa bengalungisi amanye ama power station agaya ugetsi so khona lokho kwenza ukuthi kube le crisis kodwa yinto okumele ukuthi ngaba bakhokheli baqala bayibona 20 years ago baqalisa ukuyilungiselela waqalisa bese kusithi okunye njengemazwe ase angeke sengezansi le Africa si relaxe kakhulu silelanga eliningi esingasebenzisa ukugaya ugetsi kodwa ke kakubanga loku investa kakhulu kuloko sokuthi mina yi renewable energy emele ukuthi ngabe yiyo encedisayo kakhulu sibona amanye amazwe njengabo England befaka ama solar panel elwandle ukuthi ba harvest amandla akagetsi asuke elangeni as much as possible kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho senza nje okwizinto okuncane kancane akula serious commitment i South Africa injana kubana isikhomi siyaqala kudala layo yafaka ama panel elwandle kwangezelelwa ugaya kukagetsi kangifuna ukukhuluma nge nuclear power station ngoba into ze nuclear zisuka thina ngapha eZimbabwe zingasihlupa kodwa ke into kume ikubuyela back ekuthini abakhokheli bethu bayasidisappoint.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 esewange. Inhlanganiso ezibiza ngokuthi yimthwakazi diaspora iqhube umhlangano izolo lakuthange ntambama lezinye iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change ezibikwa silolwazi ngesigaba seMatabeleland South ngendlela yokufeza injongo yayo eyokuthi leli bandla linqobe kukhetho oluzayo olwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ziku-22 ngenyanga ezayo ematopo le-insiza. Ezinye iziphathamandla ze-CCC eziphatheke kule imihlangano zisebenzisa inkundla zebulenjini ezibhalisa umnumzana Decent Bajila kucacaphulu Ntandondlela kanye lo Nomvula Mguni Nicola Watson lo Nonhlanhla Mlotshwa. Ukuze sizwe okuphume kule imihlangano usithandekile emhlangano weStudio 7 uxoxe lelunga lemthwakazi diaspora unkosikazi Nokuthula Gwebu.
Sizabe sixoxa lamalunga athiyeneyo njalo ulwazi esilutholayo kuleyi ngxoxo kumbe umhlangano ngiyokuthi siyalisebenzisa ukukhuthaza abasekhaya izihlobo zethu izinini zethu ukuthi bayebhalisa ukuyavota njalo lokhu kwenza kuthuthukise injongo yehlelo lokuthuthukisa lokwazisa lokufundisa abantu ukuthi bazi ngokhetho njalo lokuthi bayebhalisa ukuyavota ngobuningi babo.
Siyabona ukuthi izolo belilomhlangano cishe ofanayo. Kuyini okuphume ku
besixoxa ngokhetho olwaba khona ebulilima lapho ibandla iso ye-CCC eyaphumelela khona njalo sixoxisana ngokuthi kwahamba njani njalo futhi besixoxa ngokhetho oluzaba khona ematopole insiza by-election besixoxisana nje labo labenhlanganiso ye-CCC njengabahlali kumbe ngathi njengezizala zeZimbabwe sisekela umsebenzi omkhulu abawenzayo khona ngale njalo sikhuthazana nje ngalokho abakwenzayo.
Kahle kahle injongo yenhlanganiso yakho ngeyani?
Uhlelo lethu lumayelana ngokuphathisa lokusebenzelana lokusekela amalunga ase phakathi elizweni eZimbabwe njengoba thina sizalwa zeZimbabwe esingaphandle kwelizwe. Injongo yethu ukusebenza lalabo abasekhaya, sisekela lokhu abakwenzayo konke bona besekhaya thina singaphandle kwelizwe. Njalo siyafisela ukuthi ilizwe lethu lube labantu abenelisayo ukuthi bayobhalisa ukuvota, njalo baphumelele ukuthi bayovota ngelanga lokuvota. Okuqakathekileyo ukukhuluma labantu abasebenza gadalala ebulilima, abasebenza ukuze i-TCC inqobe. Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungasetshenziswa ephetheni eluzayo emadopo le insiza by-elections. Amazwi abo alesi sindo ngakho kufuze siwanike indlebe njalo siwakhuthaze.
Alo ke ngkosikazi Nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esebhilitane. Nxa ukhetho oluzayo lungaba lempumela engavunywa ngabamabandla aphikisayo, kuza kuba nzima ukuthi badinge amagqwetha avela phandle kwelizwe. Ngesizwe imbono wesiphathamandla sebandla lezanu PF, umnumzana Joseph Chuma exoxa logeina kumede Saidi weStudio 7.
Umnumzana ziyambe into ebeyikhuluma asiyonto emangalisa njalo ethusayo, ngoba into ezakala emazweni wonke. Ukufaka esobala ke kubana thina lapha njengelizwe leZimbabwe siyabonga usekelo lomzamo we-Law Society eZimbabwe esithe yaqeqeqisisa amagqeda ethu kuloko esikuthi electoral litigation, indaba zama-election nxa sezenzekele sezifuna ukuya emthethwandaba. Abakithi lapha sebekufundele, sebekwazi. Pho ke isizathu esiyabe sokuthuna sibe sidinga abaphandle siyabe singesani, ngoba thina vele njengeZimbabwe sifuna ukuvuselela iZimbabwe. Amagqwetha ala aqeqeshe kakhulu njalo alolwazi olukhulu, bayakwazi ukuthi bemele indaba zona lezo. Ngakho ke kuyabe kuyisidingo kubani esokubana sikhiphe imisebenzi ezandleni zabo, sinike leyo msebenzi phandle. Ngapha sifuna ukuthuthukisa umkhonomo weZimbabwe, sifuna ukukhulisa iZimbabwe. Asisebenzisena bethu, ngoba labo sebekufundele konokwana, sebekwazi ngempela. Akusela sidingo ke sokudinga phansi, yikho kuphela lokho okukhulunywa. And nxa ngimuzwe kahle, ngibona ngani ukukhuluma ngendaba nje kuphela eze-electoral litigation, ngitsho phela lokhu okwendaba zamavoti nxa sokubangiswana. Kodwa nxa kungokunye lokhu, ngibona ngani omunye nomunye ulalilungelo lokuthi azibizele igqwetha lakhe alifunayo. Kodwa ke vele khona uyabe usenzani ukuthi uthathe igqwetha eliphandle? Umuntu ozamele andize aze lapha eZimbabwe uzahlala emahoteleni zento ezinjalo njalo. Kukanti ke wena ungazihambela nje u-approach any amagqwetha esilawo lapha eZimbabwe, abaqeqeshwe kakhulu njalo abaziwayo ngodumo lokuwazi imisebenzi yabo. So lokho kuhle kakhulu bana, njengeZimbabwe asifundeni ukuzimela sodwa, sisebenzise izinto zethu, hathi bana sibele ukusebenzisa izinto zangaphandle.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer Gumede Saidi uphinde waxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintinkandla.
Awumangalisi into ezithi kungamalisi ukuthi kukhona phela abona oziyambi laba ababe bekufihlile bekuthokozile emqubeni besenzela ukuthi indaba ziphume zibageza. Umuntu wemzini ngiyobona kakhulu ingcekeza elapha ekhaya nxa ethe wafika. Abalapha ekhaya abahlala kulowo muzi babe sebejayelela leyo ngcekeza abahlala layo, kubo sekungathi kuyafanana nje. Kati ukuthi umuntu ovela ngaphandle ilihlo lakhe lendlebe yakhe sengitsho lamakhala akhe akunuka okubolileyo lapha ekhaya uziyambi ziyambi kafuni ukuthi amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe abe ingxenye yalabo ababe phanyeke indaba zabo enkantolo ngoba uyakwazi alakho kwesaba mhlawumbe nxa kungokungomatholwane kwakhe lezi zanusi zibuya zingamagqwetha zizakubamba kube kanti aluba kakulalutho olufihlwayo nga uthi amasango avulekile babuye abantu benkosi bazozama labo nxa bephumelela baqakezelwe nxa besehluleka kube kwehlule lokhu kutshengisela ukuthi kukhona kwaziyo ngokukhanyiswa kwezindaba ezinjalo inkantolo ezinjengalezi akumangalisi ngokuhulumende lo uvele uzonda yonke into nje engathi imtshela iqiniso
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le studio 7 esegwanda Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi ugwalo lwezikhalazo zokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala labanye ipetition oluthiwa luzasiwa kumanyano wamazwe omhlaba United Nations solulama signature afika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 48,000 iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ilanga lokuthi abalemibhobho engelancwadi ezisemthethweni bengayiswa emapholiseni bengabuzwa selizafika leli langa ekupheleni kwayo nale inyanga ngemva kokusiwa kwemibhobho edlula amakhulu amahlanu 509 okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7, Studio Sabantu, asibingelele Studio 7, ebantwini abaneqiniso, nina enipublisha konke okuliqiniso, eningafihli lutho, eningabi nama political agendas, hayi, siyanibonga. Lo okhulumayo, Mr. Ngungwi namakhorokhoro. Mr. Ngungwi at Makhorokhoro Plumtree. Please. Kunento engidlayo engihlukumezayo kuningi kakhulu okudinga really all the human rights abakhangele amalungelo awethu awoluntu ihlukunyezwa ngapha ngama councillors asithi ucouncillor wezana really is violating our human rights just at the moment amadona afuna ukunceda abantu abahluphekileyo bafika ngezimali and ubona ukuthi exactly labantu bahluphekile abadala bangasakwaziyo ukuzisebenzela ogogo abangakwazi ukuzisebenzela abantwana abangenabo mama nabobaba abangabancedisi yena uyayidiveta leyanto uyifaka kubangani bakhe abesizano kusho ukuthi uma ungathi ungwezano awutholi lu so khona okuyana awu kuhlukumeza abantu uma sesikhanyele futhi kambe ugogo lo bakithi izolubewile laphana sesilokuhamba ukhululo kasakwanisi nokuyofika emfuleni nokuyodinga amadonki akhe usegugile abantwana laba bathiwa ngabazali abanabo abantu ababancedayo kodwa sebehlukunyezwa through just because of izano because of that councillor ufuna ukuthi ebeloke esiya phambili ephakanyiswa ngamalungelo abanye abantu manje sesicela selo sibile siqakathekileyo ukuthi alibana ama-human rights ebengangenelela ake ngenelele ukukhanyele konke khona okuhla kuningi kakhulu okusihlukumezayo ngiyabonga
nisalibonani Studio 7 ngengabona uziyambi ziyambi ekhuluma ngokuthi igugurawunda isi-close chapter engathi i-close chapter njani bengaxolisanga yena uyazi ukuthi yena uyasuza ukuthi uyakwazi ukuthi ibandla elibusayo yilo eli-involved lekubulaleni abantu abantu manje abantwana nabazukulu bethu abanawo ama-besetifikhethi ngendaba yegugurawunda abalampilo enhle langesikolo akufundwanga ngendaba yokuthi bazothi amandlebelana kuthi azofunda kanjani abantu ababetshaywa abantu bevethwa sibuhlungu sinje lasabulawela omalume gabokhulu
sikhangele asihloniphe
ninjani ninjani bantu Studio 7 siyabingelela lathi siyajabula ukuthi message ethu mayingafinyelela lathi esinye sizizwe sikhuluma Studio 7 ukukhuluma uDavis uMdumiso Nkomo ngikhuluma seGoli embingelela umfoko wethu Ngwenya Maurice Ngwenya ohlala eGoli lapha eNyulensi siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula nje ngenxa yendabeni le yokuthi bona ama-sanction aseZimbabwe laba abantu bayahluleka nje ukubusa lokho nje kutshona bethu ama-sanction even beyakhipha namhlanje kusiyafika uDisemba iZimbabwe yabe loku injalo iZimbabwe abantu laba abayibabusa yibo abalukha imali imali iyadliwa lapha ngaso bona abantu abaningi bephonga ujoyinisa lokhu bengayisapoti babefuna ukudla kuphela ngiyabonga ngiyajabula kami umlayezo wami ungafunda uStudio 7
hhayi uStudio 7 ninjani lapho bantu bakithi hhayi ukhuluma noPrince lana aba so bengithi ngembuzi lana kulaba bantu laba abasalandelana nezanu uthi kathi laba bantu laba pheka kanje abantu bebebhizi belandelane nezanu kalaba bantu laba baright kodwa emakhanda beze bebamba umhlangano impela umuntu ethi ulandela izanu ehlupheka la engenamix engelalani engelani hayi bengithi mbuzi mina Studio 7 laba bantu bahlahle bafuna ukuphalaziswa ngani yazi ngani mhlawumbe kwenzeka befunela impela imichemezwane wonke uzokufakela eBlustone bepalazizweni zibapalazise kwadiswani ababantu labo ulilima khona lapha endunini yini nale lokhu lithila amanga la
ye amatshono umthwakazi omuhle lwe-Studio 7 omuhle lithona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwi-government yeZimbabwe ukuthi ma uligembula igemu kayidlalwa kanjalo igemu kayidlalwa kanjalo ma ifuna ukubuyela egemini akaqale axolise ngalento abayenza laba belungu ababekhona eZimbabwe bebathathela izinto zabo abanye babo bebabulala laba abaxotshwayo laba babaleka bathiza izinto zabo bakhona ngale kubo-Ameri baxoxa labo bona labo bantu akade beyocelwa kubusizo ukuthi ngababuye bezoyinvesta eZimbabwe akula muntu ongamthathela izinto zakhe ubuye kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye le yinye imali futhi abuye azoyinvesta khonapho wamtshontshela khona into zakhe waye ungaqala umnikeze lokho kwakudala uthi hayi nanzi izinto zakho lezane engangizithele usungaqala-ke ubuye futhi uzoyinvesta kakutsha usumnikezile leziyana izinto zakhe zakudala for free so ma uligembula zama ukuvula ingqondo uvula amehlo ubone ukuthi imisteki yakho ikuphi ayikho nto ezaphumelela eZimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela
salubonani kuStudio 7 igama nguvela bahleke Ncube ekhaya kusestitshini lapha mina ngizakhuluma ngamabandla wonke nje akhankasela ama-election amabandla lawa ungani sephumile endleleni alahleka mbijana ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asikezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela instead sibezwa bekhuluma bethethisana bona woda bekhulumaelinye ibandla likhuluma ngelinye elinye lalo likhuluma ngelinye lithethisana instead ukuthi bona bekhuluma umuntu ekhuluma ngokwakho ozakwenza ngangena embusweni ethi hhayi mina ngangena embusweni kuzabe le-free education ngizalenzela imigwaqo ngizayakha izikolo ngizagebhela imigodi ngizayenza ama-price control isinkwa sibe yi-50 cents konke lokhu asikuze emarali nawo sizizihlamba kuphela hayi manje angazi ukuthi wayini sebelahlekile endleleni lo manje sizabavotela uyabuvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzelani noma angawina ngiyabonga
salibonani salibonani kwi-Studio 7 ngabe livuka njani izo zonke indawo kuqale ukubingelela ababali bethu benyuzi ze-Studio 7 ngithi hayi mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu ngiyabonga sibili ngiyabonga sibili okwami engikucelayo ngomusa kankulunkulu ngokokuthi asiyekeleni ukukhuluma bantu ngamagama abantu siyenze sikwaziyo kuphela thina ukuthi sivotela bani umuntu lomuntu i-secret yakho uyazazela wena wena singathethisani singaqamba amagama abantu labo kwabo gawule labo abakhuluma into zabo ezingelancedo labo asibayekeleni benjalo lingabi le ndaba labo bazabonwa ngunkulunkulu
uNkulunkulu ukhangele ukukhala kweZimbabwe sizafika ke maphethelweni othi uNkulunkulu eyibusise. Ngiyabonga okhulumayo ngumzunaeeamamulamemori lapho eshabulanyana ikunjani salukazi sakonyana. Ngiyabonga.
Linjani, 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 linjani kwa Studio 7 ikama ngu-MK Vilupane eshabulanyana. Bengicela nje uPaula maqondana lalokho okuthiwa kufuna ukwenziwa nguhulumende weZANU-PF ukuthi funa abantu abangaphandle kwelizwe ba-investe ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeze abantu ilungelo labo lokuvota kuqala i-diaspora vote ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza i-investment lama-diasporians. Waye benganikeza abantu ilungelo lokuvota kuqala sela lisitshelele ukuthi sitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala, funa i-diaspora vote ngaphambi kokuthi besitshele ku-investa kulesi scheme sabo lesi esibe siqalile. Asibefuna ukusenza ufuna ukutshontshela abantu imali zabo sebeqedile ngabantu abaselizweni ukudlala ngabo sibefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe. Khathela abantu beZANU-PF funa i-diaspora vote first okuqala ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo lesi esibe siqalile. Asibefuna ukusiqala. Ngiyabonga msakazi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, iyezi lezulu lesiphepho uHurricane Ian elikhangelelwe ukuwohloka lamhlanje esigabeni seFlorida libikwa selibhodlile kancane, kodwa kukhangelelwe ukuba lezulu elikhulu elilolaka elizaqala ukuna ngezikhathi zemini. Kolunye udaba, eliRussia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo zisuka ngobuningi zibaleka ukusiwa empini yakwele Ukraine. Lokhu kulandela ukuthathelwa izigaba zakwele Ukraine ezase zihluthunwe ngamabutho alelo lizwe. Kubikwa sokubotshwe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili abale ukuthi basiwe empini. Kodwa umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, uthi akusilo qiniso okwenzakala kwele Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi yipropaganda nje. E-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine. Thina, as you know, ukuthi it is public knowledge ukuthi EFF Zimbabwe, EFF Africa, EFF Liberia, EFF Zambia, EFF Malawi, EFF Lesotho, EFF Swaziland, EFF yonke nje indawo simile Russia. We are very clear ukuthi i-Russia must actually continue to ensure ukuthi baya reclaim i-territory yabo, baya unite ama Russians, baya unite region yabo. Akula lizwe elilamandla njenge-Russia elingavunyeza, elingavumela ukuthi omunye umuntu ezofaka ezinye izinto eza endanger e-Russia. So thina si very clear ukuthi hayi okukhulunywa ukuthi i-Russia ixotshwe ngapi ngapi ngamanga propaganda, and we will never buy that. Russia is very strong and Russia will continue to reclaim its territory.
Sizwa kuthiwa uMongameli Putin usebamba abantu ngamandla ukuthi bayokubhalisela ukuba ngamasosha bayokulwa kwele Ukraine. Kukhanya abaningi bayokusola lokhu. Lina njengebandla lithini njengoba siyazi ukubana liyasekela uMongameli Vladimir Putin lo hulumende wakhe?
Uqinisile sibili mfowethu ukuthi EFF iyamsekela uPutin and EFF imi lo Putin kuze kuyevalwa. Ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uPutin ufosa abantu ukuthi bekulwa. UPutin ulama enemies amaningi, a engineer ama protests akhoza ama problems ona lawa akhanye ngani abantu baphikisana laye. Ngamanga sihlezi siwazi amanga lawo. Amanga lawo asesike sawabona futhi eZimbabwe whereby ukuthi opposition njenge-CCC iyenze ezinye izinto ezikhanye ngani hayi lapha sokuthi okunzima lapha sokufiwa yeso kwenza lokhu yeso kwenze lokhu okunye kungamanga kungasilo qiniso so lokho kuthiwa uPutin kunje hayi ngamanga I propaganda and the propaganda will continue to be there and tina will never buy propaganda as EFF Zimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingaya ku www.voandebele.com ukuze lithole njalo ezinye indaba. Asidibaneni njalo kusasa.